sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ivana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhla ka 22 kuNtulikazi 2022 igama ngontungameli Nkomo ezihamba phambili amapolisa athi abophe izigebengu ezinhlanu ebesezihluphile eHarare ngokugqekeza emasontweni zihlomile Ilanxa amabandla akumanyano wePoland agoqela elezanu PF esithi afuna kuguqulwe indlela okuqhutshwa ngayo ukhetho abanye balokuthandabuza. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uzizwa eqinile njalo esesimeni esihle lanxa ebanje umkhuhlane weCOVID-19. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi abophe izigebengu ezinhlanu eziyingxenye yeqembu ebeselihluphile eHarare ngokugqekeza ikakhulu emasontweni. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi wazise izolo ukuthi babophe abasolwa laba ngemva kokudubulana labo eGlenview Shopping Center. Amagama abo nguJohn Chijanje, Panashe Kaseke, Ephraim Douglas Dube, Emmanuel Munemo kanye loLazarus Mishi. Uthi omunye wabasolwa laba uveze ukuthi basebenza labanye ababalisa ukulakwashe Mudzingwa obizwa njalo ngo-Umbro, uKalisto Mavima, uShoniwa Mujuru, uBrian Murape labanye abathathu abaziwa kuphela ngokuthi ngo-TK Isabelo lo-Easy. Abasolwa laba babikwa betshontshe imali engange $180,000 kwenye inkampani ngombimbitho. Izigebengu ezitshontsha zihlome ngemibhobho sezibhahile kakhulu eZimbabwe. Kumaviki ambalwa edluleyo amapolisa adubule abulala abasolwa abane eGwanda. Unyathi uthi amapolisa asebenza katalala ukuqeda ubugebengu elizweni. Sixoxelo meli weSouthton edale lePhalamende umnumzana Peter Moyo.
Imibhobho yonaleyo ivela emapoliseni, ivela emasotsheni kolapha. Last month babanjiwe abantu abangamapolisa, babanjiwe abantu abangamapolisa abangamasotsha. Okusho ukuthi khona yibo abaphumisa lezi zinto yenika abantu. Abantu bangikhona sometimes abengazange batrainwe. Sekuphongunika nje imibhobho ebantwini. Okwesibili ubuyanga sobubhahile elizweni. Abantu sebeyenza into yonke ecaweni. Into efuze umuntu wonke ayihloniphe ukuthi khona le yindlu kaNkulunkulu. So ungabona abantu bengasezabi sebengena ematshitshini besiyagqekeza kumbe besiyarobha abantu kufuze sike sibone sibili ukuthi khona silingaphi. Okwesithathu, abanye abantu abatshotshayo lapha bebehlomile bavela eSouth Africa.
Ngokubona kwakho umhlonitshwa ngokuya kwesikhathi sizabona ilizwe libuyela esimeni elalikiso kudala yini lisiba leZimbabwe engelabugebengu engelamibhobho kumbe sesisiya lapho kule South Africa khona
Nomzana lapha sizadlula le South Africa yangkhona ngoba into esezenzakala kulezi insuku kwesabisa kakhulu uhulumende lapha ufuze sibili agoqe siqine la abone ukuthi khona imibhobho leyi yonke umuntu wonke ongela license akufuzanga atholakale lobhobho ilizwe lapha esesiya khona kumi manzozo mnumzana uzathola ukuthi khona even estreetini bazacesa bephonga umisa umuntu bangatsaga ukuthi ule mali bakumisa umbe udrive imoto enhle bathi ule mali yikho kuzakucina sokuzenzakala kadesi
Umnumzana Peter Moyo, ngumeli we Southerton etalele parlamente.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Lanxa amabandla ezombusazwe akumanyano wePoland esephume lokwalo lwezinto afuna ziguqulwe phambilini kokhetho luka-2023 ukuze lube ngolukhululekileyo, abanye bathi abalathemba lokuthi ngempela zizaguqulwa lezi zinto. Kugwalo olusayinwe ngabameli bamabandla amancane aphikisayo alitshumi lasithupha kanye lelibusayo elezanu PF, amabandla la athi kumele kuguqulwe imithetho ephathelane lokhetho yonke ifakwe kumthetho munye owe-Electoral Act. Athi njalo amabandla aphikisayo kumele avunyelwe ukukhankasela ukhetho emsakazweni kahulumende lasemaphepheni akhe, kanti njalo amapholisa akumelanga afimbe imihlangano yokukhankasela ukhetho mahlayana nje. Ugwalo lolu luvezwe inkundla yeZim Live. Umbuzo omkhulu ngothi lanxa nje abezanu PF basayina ugwalo lolu bevumelana lamabandla aphikisayo, uhulumende uzavuma na ukuthi yenziwe linguquko? Sixoxela abahlaziya ezombusazwe lenhlalakahle kaZulu umnumzana Tifa Dube endawonye lomnumzana Simbarashe Nembaware onguye osungula lingxoxo.
Ngizaphendula ngokuphinda amazwi kaJonathan Moyo wathi ZANU PF will never reform itself out of government. So inguquko nxa bethe ikhona labo basayinelana phansi bavuma ukuthi kulo tshintsho ofuzele lwenzakale, kusho ukuthi sebebonile ukuthi utshintsho lolo olukhulunywayo ngeke luyiphazamise iZANU PF ehlelweni zayo.
Baba Dube, wena ubona kusiba le nguquko mpela elethwa yiPoland lapha engenza ukhetho luqhutshwe ngendlela esuthisa wonke umuntu?
Hayi, inguquko lami ngisakuchazelela amagama abekwe ngumfowethu lapho ukuthi into ekhona akekho umuntu babunkomo ongaletha inguquko abeyazi mhlophe ukuthi inguquko le iza kwenza noma izamsusa esitulweni. Ngoba njengoba sazi ukuthi wonke umuntu nga ekhona kwela le political sphere balwesa ukuthi bangene ukwenzela ukuthi bahlale bazize laphana esikhundleni sobuholi. Ingakho nxa kokuthi kuyabe kukhona into abayibonayo ikakhulukazi njengabo bona kuyibo abaphetheyo kathesi, abasoze bafake noma bavumele umthetho owenguquko ukuthi ube khona umthetho abawaziyo mhlawumbe ukuthi umthetho lowo umthetho ozabaphazamisa inhlelo zawo noma umthetho ozabenza ukuthi bacine belahlekela ngama-elections. So abangakuvuma ngilokho ababe sebekustadile bakunanzelela bakubona ukuthi akula effect endleleni zabo ngendlela ukhetho olungahamba ngakhona.
Imnumzana Nembaware, siyazi abantu abanengi bakhanya bengasela themba kundlela ukhetho oluqhutshwa ngayo eZimbabwe. Wena alubana uthe waphiwa ithuba lokukhetha inguquko emqoka ongafuna iyenziwe phambilini kokhetho, ungakhetha?
Kunzima ngoba singakhangela neviki elidlulileyo kwananswe ama-commissioners amatsha awezek and kuthethwe iprocess, kusenziswe iprocess esingathi ibisegcekeni ibi-ovala, wonke umuntu ubone kubizwa ama-interviews abantu beselekthwa bayakhonale, but ekucineni kwavela amagama abantu kuthi manje sigcine sikhethe njani laba abakhanya besekela ibandla leZANU PF njalo kungabantwana besiphathamandla leZANU PF. So singakhuluma ngokuningi but ukuthi siwubambe umsipho wakhona ukuthi-ke kungaphi okungenza ukuthi sibe lokhetho olu free and fair. I think lapha kunzima eZimbabwe ngoba le system esirane for 30-40 years. So whoever is managing it uyayazi into ayenzayo.
Baba Dube, wena kuyini ofuna kuguqulwe ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo?
Ukhetho ukuthi lube ngolukhululekileyo ngibona ngathi wonke umuntu weZimbabwe into angayifuna, ufuna ukubona ukuthi izeki ayibe lilunga elingaqhamelanga eni bandla lezopolitiki, izeki ayibe lilunga elizimele lodwa elingela influence ukuthi li-influencer noma yiphi political party noma yi-TPC noma yiZANU noma yiphi party, alizimele lodwa kweqiniso. Njalo kuza kwenza ukuthi abantu emzini kwalizinto ngoba lizabe lingela second part eyabili push ukuthi alithathe amanyathelo thize noma alithathe inkulumo thize ukuthi kwenziwe izinto ngendlela abafuna ngazo.
Isiphetha baba nempaware, siyazi khathesi isikhathi sokuthi abantu bayehlola ukuthi amagama abo alotshwe kuhle yini kuvoters roll, kodwa sizwa kuthiwa balutshwana kakhulu abenza lokho. Kuyini ongakuxwayisa uZulu phezu kwalolu daba?
Okulusiza inkomo yilokho esiqale ngakho ukuthi-ke kulokujengisela ufuze kube khona ngalandulela ngokuthi-ke abantu abaningi abasebenzi bayasisebenzi. So-ke zafica ukuthi kusenza umkhankaso ukuthi abantu berejiste ukuvota, vele kwahamba ihlekana. Umuntu akakubonanga kubalulekile ukuthi achiye isipaza sakhe umsika wakhe ukuthengisa amatamatisi or ukuthengisa okhothama ngalo isicathulo ayerejiste ukuvota. Now abahambanga abantu, okusho ukuthi-ke khathesi xa sokuhlola voters roll bavele abakho abantu, ngoba isikhathi esiningi abantu basichitha besiyasebenzi.
Umnumzana Simbarashe Nembaware uhlaziya ezombusazwe lenhlalakahle kaZulu. Ubexoxa endawonye lomnumzana Tifa Dube laye ohlaziya ezombusazwe. Kasenelisanga ukuxoxa labezanu PF ngalolu daba. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa useke wakhuluma phezu kodaba lolu esithi yonke inguquko emele yenziwe kwezokhetho kudala yaqhutshwa. Amabandla aphikisayo athi kuyethusa ukuthi abantu abanengi abagoqela abasakhulayo bathi kabasoze bavote kukhetho oluzayo ngoba kabasela themba kundaba zokhetho. Liphansi kakhulu inani lasebebhalisele ukuvota ezigabeni ezifana leMathebeleland South, iMathebeleland North kanye lakoBulawayo. Abanye bathi ukuvota akubancedi ngalutho ngoba lizabuyela embusweni ibandla leZanu PF lingaze linqotshe kukhetho. Kodwa abeZanu PF bathi kabala kuthandabuza ukuthi bazanqoba okusegcekeni kungela kuqilibezela. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sebandla leFreedom of Rights under Sovereign umnumzana Thandazani Moyo.
Lokho ke kuzoletha umphumela ofanayo lomphumela ka-2018, okutsho ukuthi sisiya nje kuma-election ka-2023 umphumela esiza kuba nawo uyafana futhi lo mphumela esabalawo ngo-2018, ngoba abantu abavotayo yibo futhi abazophinde bavote. Ngo-2018 abantu abavotayo bavotela iZANU yawina, yikho iyabusa njengamanje. And ngo-2023 bona labo bantu bazaphinda bavotele iZANU iwine njalo, ngoba isibalo sabantu abatsha asebe-registile ukuvota asingeke siwenze umehluko babadube, ngoba kulabo bantu abatsha njalo ade berejista ukuvota bakhona futhi abalethwe iZANU njalo abalezanu enhliziyweni yabo.
Kuyini okwenza abatsha bengabhaliseli ukuvota?
Uhlelo lwe-voter education kalukenziwanga ngokuqinileyo eZimbabwe. Uhlelo lolu soluyinto esithathwa ngabembusazwe bathi uma befika bathi sicelani lisivotele basuke bahambe. Kodwa kabakubeki kucace ukuthi kungani kumele abatsha bavote, kabakubeki njalo kucace ukuthi kungani kumele bavotele abantu, kabakubeki njalo kucace ukuthi abantu abatsha wayi kumele bavote. So yinto okumele sizibheke. Okwesibili njalo uludlakela lokwesaba, abantu abatsha kaba-understand ukuthi ukuvota kulilungelo labo. Bacabanga ukuthi ukuvota kuyikulwisa uhulumende, bacabanga ukuthi ukuvota yikulwa lohulumende. Ukube kanti ukuvota lilungelo labatha, ukuvota lilungelo lomuntu wonke oseZimbabwe. So kumele sisuse ukwesaba ukwenzela ukuthi sonke size sikhone ukuvota.
Kuyiwa phambili kumele kwenziweni kodwa lolo?
Uyabona indlala, ukuswelakala kwemisebenzi, ukuswelakala kwemithi ezibhedlela, i-tribalism kumbe ukubandlululwa kwabantu, ukukhuphuka kwentengo zezinto, lokuwela phansi kwezemfundo kumbe ukuwa kwe-education sector kuza qhubeka. kunzima kakhulu ukuthi abantu baze baku understand ukuthi baze bathole imisebenzi kumbe ukuthi baze baguqule isimo esisezimbabho ukomele babhalise ukuvota. Okwamanje abantu babona sengathi ukubhalisa ukuvota yikulwa lohulumeni. So kumele singene Dube sichasisele abantu bakithi ukuthi hayi ukubhalisa ukuvota nokulwa lohulumeni into ezimbili ezihlukeneyo.
Umnumzana Thandazani Moyo isikhulumeli sebandla le Freedom of Rights Under Sovereign ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Inews Day ithi uhulumende uyehluleka ukuqatsha ababalisi ngoba imali ayikhipha kubhajethi ibhekane lalumsebenzi isiphelile ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe. I-Chronicle ithi umfundisi omkhulu wesonto ye-Lutheran Church in Zimbabwe, u-Reverend Elia Masiane Kaseko, ubhubhele esibhedlela seGwanda eseleminyaka yokuzalwa engu-84. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7, Studio 7, siyabonga, siyabonga, siyabonga. Mina ngokubona kwami umthwakazi Republic of Party bekumele iqale ingene embusweni, then ingangena embusweni isingatshintsha ukuthi izinto ezesigaba zisetshenziswe isigaba sazo, esesigaba zisetshenziswe isigaba sazo, not ukuthi isiyalele kudeni ukuthi isondele kumavoti. Ma isiyalele kudeni ukusondela kumavoti, manje abantu sizoyilandela kanjani? Ayiqale ingene emavotini iwine ke le triple C. Ngawina ke le triple C isizoncindezela i-triple C ukuthi babone ukuthi bayenza njani, ukuthi okwangale ngokwangapha, okwangapha ngokwangapha. Umuntu oseharala asebenze harala, owekhezi asebenze ekhezi, owe-plumtree asebenze i-plumtree, owegwanda asebenze egwanda, owetsholotho asebenze etsholotho. Not ukuthi bayalele kudeni bengangena embusweni, manje bazowina njani bengafuna ukungena? Lokho komhlaba lokho ukuthi bafuna ukuthatha ukuthi imathebelele ndibe yodwa, kusekudeni kakhulu lokho, ngeke bakukwanise. Lobana bezokukwanisa iminyaka izabe sihambe kakhulu, abantu sebehlupheke kakhulu. Abaqale bangene embusweni, then bangangena embusweni bese betshela yona i-triple C ukuthi okwangale ngokwangale. Thina ngapha esindebeleni sithatha amabhoda wonke, leyibhoda ye-Bed Bridge yeBotswana, sithathe le-Victoria Falls, kube ngokwethu. Mhlawumbe yikho kungcono lokho ukuthi bangakwenza, nothi ukuthi bahle bayalele kudeni.
Linjani Studio 7, banjani abanye, siyalibingelela sihlobo kuhle. Hayi, siyayizwa imbono emihle, but elizweni lethu bafowethu sonke silalela iStudio 7 esilalelayo ukuthi ekhaya kunje loba singapha, kodwa into esifunakalayo singakhuluma yonke into enzima. Into esifunakalayo kuphela sokudinga iparty ele power engesabiyo futhi engabuyele emuva, iparty ezancenga abantu bonke bomhlaba labana bangale ukwenzela ukuthi inxa izani zami ukuthi yabancengiye behluleke, yehluleke ngoba izanu ayisela ncede eZimbabwe, ayisela ncede. Khathesi ungakhayele ezibhedlela akula mithi, bakhuluma ngezikolo, ziphi izikolo zakhona. Thina abazali ekhaya sigcina sizitshayela izitina ukuthi ezibhadale izimali kulabantu abatshaya izitina kwakho izikolo. Izanu ayila lapho umnangagwakala lapho kowakha khona isikolo siphi? Umnangagwakala ndaba labantu, kule ndaba yokudla imali kuphela. Umbuso abantu ufuna ukubusa abantu ebabandezela. Hayi, ngakaphume bakithi, laye wawuvuthela omunye ubaba, laye ubaba lwana wayesehluleka, laye wawuvuthela omunye. Kodwa sesicela ukuthi nje le iphathe khona ukuthiwa yiyele power, kayidonse nje izanu iphumele eceleni, iphathi yezanu ikihlale phansi ikiphumule, bake bapha OCC engxa ilizwe leli lingaba ngcono, engxa imisebenzi ingavuleka, engxa abantwana bengabafunde mahara. Siyabonga.
Studio 7, Studio 7 siyabonga ulibingelela yonke maqhawe lamaqhawekazi. Asikhuphele izindaba zinjalo angaphumuliyo ngangezeleliyo. Akukhuluma khona okukhulunywe yithi. Ngicela ngatshoni siba mude kakhulu. Ngizama ukuncedisa amajaha laba abe eMRP la. MRP ngizama ubasiza abantu laba mbone ngani bala lapha balahleka khona. MRP nxa sikhangela kwezombangazwe iliwa ndlela yokugcina phansi le esingalifanisa ukuthi i-crash. MRP i-crash vele kahle kahle. Nxa sibala ezikolo ule crash kuzobe primary kuyi secondary kuya ama college kusiya phezulu MRP crash asinanzeleleni khonoko kuphethe yena umqondisi moyo umthungameli walo wathi ku president kancintisi kanti bazama ukuthini vele abantu abangananzeliyo ngisengezomnye sethukethi laba labanye abafoto abangabathengisi laba yenjani njani amaninqa waphi imali ngabantu be MRP bamnika kadlene esithulele engathona etshotshozela ukuthi beyilahleka ikulahleka lokho akulalutho lwezwe MRP. Sibuzameni ukuzethula umthwalo khona. Singazethula umthwalo khona sesihlalani phansi. Sesikhuluma ukuthi isigaba lesigaba silamasiko. Kakubusa umuntu walowo mhlobo wazamasiko. Kakubusa umuntu walowo mhlobo wazamasiko. Yikho kuphela ukuqunywa kwelizwe kulandelwa imithetho yamasiko abantu bakuleyo ndawo. AmaVenda kubusa umbunduna yamaVenda eyazi usiko. AmaKhalanga induna yamaKhalanga eyazi isiko. Amatonki induna amatonki yazisiko hayi lokho abakukhuluma lokho ukuphungula abantu abaningi ngicela ibalwe le ibeyizwe ngicela ibalwe ukuze babuye nganeno abantu abalahleka ngamandla lapha sesiduzana labe siyakhona ukuthi belahleka kangaka sho ngundebelo okhulumayo
Studio 7 sanibonani good day ninjani hayi sibona nje ukuphila nathi sihloko sizabalaza kodwa ke hayi ama audio ethu njobe ngasaphumi angazi ukuthi kusitake ngaphi kodwa ke sicela aphume phela ngoba nanti ilizwe seliwele emgodini selifuna ipiki nefotsholo ukuthi seligebha lapha elikhona ya hayi into le eyamalukuze neyama ezek kule controversy enkulu kakhulu lami ngizibonele ngokwami ngacheka lokuthi kathi kuhamba njani uthole igama lakho lokuthi uvote ukuphi lokuthi ungubani igama lakho lokuthi uvote ukuphi le ward yakho now from there inamba yakho ezithupha isaveli lokuthi wazalwa nina kusaveli kutsho ukuthi sesiyizipoko phela lapho sesiyizipoko sowuvuka izipoko siyabonga Studio 7 nabo bonke nje ilunga le Studio 7 abantu abahambe beye-checka mina ngi-checkile ngabatshela ukuthi no ngifuna ilokuzeni yami ivele i-ID yami le lokuzeni nokuthi ngizalwa nini so that's it ngoba i-double standard le njengoba abantu bekhalala nje i-double standard and the mouth to appear futhi abantu babhizi baloke babathuta oho babathuta bathi hayi kuyavota now bawithi morali abantu
sanibonani lonke kwi-Studio 7 ngiyalibingelela abasakaza abahle nabalaleli lonke bantu bakithi okunye akudingi mina ngoba kudingi wena ugawule lo-Joseph Chuma kumbe lo-Obed Mpofu nxa besebenza kuzani bazikhethela inhliziyo yabo mina ngiyabafeva ngoba bayahola imali engasiyo yezanu engeyezimbabwe kodwa bayasebenza kulokuthi uzofe ungaholanga mali lokusitizanu izanu uzaya ku-MRP uzohola nini sibili nelizwe lingaqunywa nje if une-5 cents ilizwe lezimbabwe lingaqunywa ngubani umqondisi eliquma amandla akhona ewathethe ngaphi unamameya amangaki ezimbabwe kumbe lamakhansela amangaki hayi hayi bantu bemthwakazi ngizwile futhi likhuluma la lithi inkosi yesathina yehle esikhundleni omunye zethi no-ram ne-ANC kufanele yehle lithi abantu abaleli lizwe akufanele angabevusi hayi lina ngikwazi ukuthi ngibeliye empumalanga ngibeliye entshonalanga ngibeliye ezansi ngibeliye enyakatho hayi lehlule kashem lehlule kufana nalo we-CCC lo ohlala ekhuluma lo othi kuhlangana akuhlanganwa kahambe ivoteli kuphatha oyithandayo kuphela ahambe ivoteli kuphatha kuhlanganwani akuhlanganwa senti umuntu uvotela umuntu omthandayo
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi kulabantu abangamachumi phose ayisishiyangalombili 76 abakhangelelwe ukumiswa enkantolo kwele Malawi namuhla besetheswa icala lokuqoqa ukutshengisela lokutshotshozela udlakela. Umsakazo omunye ubika ukuba amazwe aseAfrika aselungiselela uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane woqhuqho imalaria. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi uZulu kamelanga amesabele ngempila kahle yakhe ngemva kokubanjwa umkhuhlane we-COVID-19. Kumbikwa wethu leku-Twitter izolo, uBiden uthe ulempawu zalumkhuhlane ezingatsho lutho njalo uthe uzizwa esesimeni esihle. Ngokunjalo uthe uzasila nanku phela wahlatshwa amajekiseni e-COVID-19 aze aba mane. Ukubanjwa kukaBiden i-COVID-19 kuza ngesikhathi umkhuhlane lo usumemetheka ngamandla eMelika lasemhlabeni jikelele. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Tim Moringayi.
Umkhuhlane lo we-COVID ngathiwa awusafuni kuphela, singawufanayisa lama-variant anjenge-flu lawa esahlala lawa for many, many years, le-pneumonia. Into eyenzakala lapha, I think, abantu abanjengomongameli welizwe lama-government officials bahlangana labantu abaningi bevela amazweni amaningi. Siyabona ukuthi umongameli welizwe ubevele e-South Arabia le-Israel, lapho ayehlangana lamabandla ama-government officials amaningi labantu abaningi. So khonokho lakho siyabona ukuthi ma uhamba uhlangana labantu abaningi or in different places ungathiwa kuya hambisa umkhuhlane lo faster. Yikho laphana during the COVID time ihlupha iqalisa laphana abantu bavalelwe ezindlini.
Ukhona ngapho e-Ohio, unjani umumo we-COVID kathesi?
Lapha e-Ohio sibona ama-county amabili which are back into the red. Mase city in the red bathi bona abantu kumele bagqoke ama-mask. And then ama-county angkhona ngathiwa ama-numbers angkhona sephambili, I think per every 100,000 I think isekhwelile. Abantu in the state of Ohio asikagqokiswa ama-mask or akubabile government mandate from the governor. So abantu bayazihambela nje bengagqokanga lutho, but it's up to you. Ma uhamba lapho ugcwele abantu khona, lawe usincede ngokugqoka i-mask. Ama-mask are the first tool ukuncedisa to stop the spread, but they are not 100%. So kwakathesi akukabi too dangerous ukuhamba ungagqokanga i-mask.
Umnumzana Tim Moringayi, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa athi abophe izigebengu ezinhlanu ebese zihluphile ngokugcekeza emasontweni zihlomile. Lanxa amabandla kumanyano wePoland agoqela iZANU-PF esithi afuna kuguqulwe indlela ukhetho oluqhutshwa ngayo, abanye balokuthandabuza. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uzizwa eqinile njalo esesimeni esihle lanxa nje ebanjwe umkhuhlane we-COVID-19. kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na yimi untungamilinkomo.